Eyi, abantu abafunde ngayo ayikangijabulise kakhulu ngoba i-internet yakhona was very very low. Into eyenzakaleyo laphana ukuthi kune-system ebuye yasetshenziswa i-Z okuthiwa yi-reshuffling engazange imenyezelwe ebantwini ukuthi abantu baziswe ukuthi kune-program enjengaleyo esikhona uvota kuma-vota roll ukuthi abantu sebetshintshiwe lapha kade abavotela khona lasi-time sebevotela kwezinye indawo. So i-channel yakhona yiyo eyenza ukuthi izinto yephasi kakhulu ngoba abantu into yakhona bazange bayizwisise ukuthi why umuntu otshintshe lapha kade evotela khona esiya kwenye indawo without reason. Ngoba into leyo thina nxa siyikhangele kufanele ukuthi ngabanambili izinhlambi ziyafaka ku-TV, yafaka emanyuskriptini. Nakwezinye nje indawo ezikuma-social media before i-voting day ifike. So lokho kwenzenje ukuthi abantu bangakhuthaleli ukuthi bayevota. Esicabangela ukuthi mhlawumbe i-system engabisenje sezani ukuthi benze ukuthi abantu bengayivota, bakhuthale ukuyavota.
Ngixoxe labanye njalo abakade benqintisa labo bakhuluma okufanayo, kodwa ingxaki kahle kahle ngalokhu ibiyiphi? Abantu labo abasavotanga futhi nini? Njalo bebantu bebekwazi njani ukuthi bazavotela bani?
Abantu ngendlela esikhangelela abantu kade bengakwazi ukuqala ngoba esikukhangeleyo thina ukuthi umsebenzi wezethu ukuthi bona bazise abantu ukuthi abantu bazakuvotela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhuziweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavotileyo. So esicabangela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebevelesebesazi ukuthi kune-program enjengaleyo mhlawumbe baziswa bona abantu babo ukuthi no kune-program enjengaleyo ezakwenzakala during the voting day. So thina kusihlukumeze kakhulu ikakhulu njengama-candidate awamanye ama-parties ukuthi how come izoti ingazange ihlele abantu just for ilokhu izane ama-councillors kuphela sebengaze benze into enjengaleyo without ukuthi batshele abantu ngoba ngalibana bayekelile kwadluda bakwenza mhlawumbe sokuyesinye isikhathi not by this time.
Nxa sikhangela inani labantu abavotileyo baningi abavotele i-ZANU PF kwalandelwa ngabavotele i-MDC. Ibandla lakho liyake likhonona ngalawa amabandla ukuthi sawasebenzele abantu bakobulawayo kumbe abemathebeniland lakathe silokhe lisima ngalokho yini?
Thina ebethu ibandla kasitshintshi indlela ebesivele sisebenza ngayo sizakuma silokhe nje sibela amalungelo abantu kungelani lokuthi mhlawumbe abantu kabazange mhlawumbe bavotele ngendlela ebesikhangelele ngayo. Sizakulwa sibeka nje ukuzulwa komthwakazi ngendlela ebesilokhe sivele sisebenza ngayo ngoba thina ukuvota kuyindlela yokuthi sizithe nje ebantwini kungelandi ama-results abe ekhona but esikhangelele ukuthi umthwakazi kube ngumthwakazi ohlezi ngendlela esikhangelele ukuthi kufanele ukuthi ahlale kuhle ajabule ngangendlela esithethwe ngayo isistimu yezane le ekhona sizame by all means ukuthi siyidilise ukuthi ingabi khona ngoba thina si-marginalized region asikhanyelwa njengabantu sikhanyelelwa phansi. Indlela ebesivele sisebenza ngayo vele ayisoze isenze ukuthi sitshintshe ngenxa yokuthi kasawinanga kuleli jele.
Libona ingani kungani abantu abathi bahlukuluzwa isehlakalo segugu rawundi lokunye belokhu beqhubekela phambili ngokuvotela ibandla le-ZANU PF kumbe umuntu okusobala ukuthi ngasuwo we-Matabeleland?
Yes, abantu basesenokwesaba ikakhulukazi nxa sikhangele uhlelo lwalolu olwegugurawundi ngoba ikakhulukazi sikhangele ukuthi abantu abadala basesenovalo kakhulu ukuthi uma bengasayivotelanga izane mhlawumbe kusengaphinde futhi kwenzeke lokhane kwenzeka kuqala ngoba singakhangela intsha eningi ikakhulukazi ohlangothi lolu olungaphi emathebeleni intengela kwakuko-South Africa kwakuko-Botswana. So abadala abaningi yibo abakhona lapha okuyibo abayazi indlela abahlukunyiswa ngayo igugurawundi yibo abahleza ngomntwana yibo abagcina abazulu. So uthole ukuthi bona abadala kuba nzima ukuthi but let's vote for maybe a new party and some other ones they kind of other than even fears. Let's have a start with Saba. Lakana ama vutayi ukuthi ba nikeza ukudla bayenze ikwazi isenzathi kakhulukazini nama-campaign series. Siyathembisa ukuthi hhayi kuzulu wonke, hhayi thina seze sine indlela yesizulu esebenza ngayo ngoba thina uzulu siyakwazi ukuthi uhlukumeze kakhulu. Siwalwela amalungelo akomthwakazi ukwenza ukuthi umthwakazi aphume ezandleni zabahuquluzi abangabezane i-PF okuyibo abenza ukuthi abantu baphile impilo ebuhlungu kangaka.